umthetho wama-by elections uthi kumele abikwe kumba be proclaimed within 90 days. I-ZANU-PF ikwenze ngabomo ke ukuthi inike amanye amabandla ithuba elincane ukuthi nominations ihlala mhla ka 26 then ukhetho lungo-March. Kithi sibone ukuthi akula sikhathi sokukampaigna. Njalo ba-announce lolu khetho bono Emmerson Mnangagwa. Abasitshele ukuthi bathini ngama-COVID restrictions. Abantu bazavunyelwa yini ukukampaigna ngalesi sikhathi sama-by elections ona lawa. Bathule ngakho. Benzela ukuthi amabandla njengathi bewahlukumeza, bewabopha. Kanti ngakweni ngicele izekhi kuzofika namhlanje. Kudala sifuna i-voters roll ukusukisela umnyaka ophelileyo kwaze kwaba kathesi. Ithi ayikho i-voters roll leyo. So kuyasibonisa ukuthi wona la ama-by elections lawa vele aserigiwe. So ke inkulumo yami ithi akula ndlela esizagqugquzela ngayo abalandeli bethu ukuthi bavotele liphi ibandla. Ngoba sihlukene nge-ideology, siyakwazi sikufunayo thina, labo laba ababelieve ukuthi bayakwazi abakwenzayo, abenze ngendlela abakubona ngayo.
Manje ukungaphatheki kukhetho kwenu, ukhetho lwama-by elections, kuyakhomba na ukuba langokhetho luka-2023 alisoze lingene kulo?
Babu Gande, ukungaphatheki kwethu kathesi ngicabanga ukuthi izizathu sizifakile. Ngo-2023 kuningi okwenziwa libandla lethu okukhomba ukuthi we are not an electioneering political party, kodwa silibandla belikhathalela ukuthi abantu bakithi babekwazi ukuzilwela, siba empower ngamalungelo abo. Ngoba okokuqala sinanzelela ukuthi abantu beZimbabwe kumbe ngithaba komthwakazi amalungelo awo kahlonitshwe eZimbabwe, njalo lokuthi bavotelani abakwazi. So thina kathesibhizi siyabhoda nje besisemakhaya for amalanga angu-4 edlulileyo kubonkayi labolupani, sihamba sifundisa abadala ngokuqakatheka kwe-cause esihamba ngayo eye-self-determination, eyokuzikhulula siphuma elizweni leZimbabwe sizimela sodwa.
Manje nxa kuyikuthi liyangena kukhetho lomnyaka ka-2023, kuyini elikwenzayo ukuze likhuthaze amalunga enu ukuthi abhalise ukuvota?
Thina sithi nxa sitshela abantu njalo sizichaza kahle ukuthi singobani, sithi si-revolutionary party. Esikwenzayo kathesi ukufundisa abantu bakithi. Okokuqala sinanzelela ukuthi emathebeleleni lasemigenzi abantu abaningi basebekhalela indaba yokuvota, besithi kudala bevotela ZANU-PF, kudala bevotela o-MTC, akula nguquko abayitholayo ngokuvotela la amabandla. So ke abaningi bebesenza lokhuyana okuthiwa i-voter apathy ngesilungu, kumbe bengabhalisi ukuvota. Njalo sithe sihamba ezabelweni ngo-27, 28, 29 December besiseplumtree kubo Bulilima, kanti kumalanga la adlulileyo besikubonkayi labolupani. Sananzelela ukuthi abantu bakithi abala ma-birth certificate, abala zithupha, okubenza bengayenelisi ukurejista ukuvota. So ke thina sisabhizi kathesi sincedisa abantu bakithi. Uzakhumbula ukuthi abantu bakithi okunye okwabenza bengatholi incwadi zokuzalwa sebeze bengabantu abadala indaba yombhuqazo owe-Gugurawond. So ke thina sisakhangela esingakuthi ngesilungu yi-primal problem eyenza abantu bakithi babe-affected ngokuthi waye bengarejista ukuvota. Kanti njalo uzananzelela lokuthi izekhi isithe yona yona abantu bemathebeleland abarejistanga ukuvota, kusitsho ukuthi ku-delimitation process yabo bazanciphisa ama-seats asemathebeleland North. Konke lokhu kuyinto nje esididayo futhi esithi thina sisafundisa abantu bakithi ukuthi kabarejista ukuvota ngamanamba, ngoba ukuthemba ukuthi abantu bakithi barejistile ukuvota, thina njengebandla singenzanga yethu homework, sabachumayeza sababonisa lokuthi qakatheka ngani ukuthi barejistele ukuvota, kufana lokuthi siyabe sizidubula ngolwethu hlamvu.